Velazi ikutivana emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhlaka 1 ngombimbitho 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende sekhuthazwe ukuthi aqalise ukucela uncedo kunhlanganiso eziphathisa abalambayo elungiselela indlala ekhanya izaba khona lonyaka.
Kumele aqalise kathesi ngoba vele abanye abaselalutho kumabele labo bebelawe ngomnyaka ophelileyo.
Lokho bethukuthele abanengi ngamazwi kamnumzana Phelekezela Mpoko, yena othi umongameli Mgabe kazange abe lesandla kudaba lwegugurawundi.
Angaze asuke kathethe sebantwini athi khona khuluma nini. Abantu sebecabanga ukuthi kanje ngaphambilini ukuvezile sobani ukuthi izanu PF kayisiyele ecala, so ayakudinga ebantwini kuyini.
Ziyalandela lezi ndaba lezinye. Uhulumende sekhuthazwe ukuthi aqalise ukucela uncedo kunhlanganiso eziphathisa abalambayo elungiselela indlala ekhanya izaba khona lonyaka. Izilimo endaweni eziningi sezibunile ngokusilela kwezulu. Sixhume isakhamuzi seBeitbridge umnumzana Petros Mkwena, yena othi umumo mubi esigabeni sakhe.
Womile sibili amabele achile lamanzi kakho, abanye bathatha amanzi 15 kilometers. Nezifuyo seziqalisile ukutshenisa ukuthi zingafa, abanye sebefuna ukuzithatha bazobecelisa emaplazini. Bebelimile sibili baqeda amasimu kakhulu eBeitbridge West endaweni zabo zezani ngalo siya eMadali eHunga. Bebelimile baqeda sibili lamabele amila.
Njengabakhokheli besigaba babamkwena, liyakhulumisana laye yini uhulumende ngesidingo sokuthi angenele ngamandla kudaba lwendlala lolo?
Siyakhulumisana lazo njengoba ukwazi ukuthi uhulumende okhona ukudla kwakhona kuphiwa ngamakhadi. Abantu ngabe siya khonapho kuphiwa kumbe inhlanyelo kumbe ngukudla. Kumele ube imembe ebandla lona lelo elibusayo lona leli leZanu-PF, yodubo kuphela nohulumende lokhona.
Abanye bathi uhulumende sokumele aqalise ukukhulumisana lenhlanganiso ezizimeleyo ecela uncedo lokudla, uthini ngalokho?
Ngiyavumelana labo sibili, kumele aqalise kathesi ngoba vele abanye abaselalutho kumabele labo bebelawe ngomnyaka ophelileyo. Njengoba ukwazi ukuthi ngale region 5 vele lawo ebengamangaliso nalawo mabele abekhona.
Umnumzana Petros Mkwena, isakhamuzi seBeitbridge. Okay, waba ngumphathi ntambo wezokuxolelana umnumzana Moses Mzila Ndlovu uthi osekulesi sikhundla njalo engumsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mpoko kalungelanga ukukhokhela lolu gatsha ngemva kokuba ethule amazwi okuthi umongameli Mgabe kayisuye owaqoqa lokuqhuba umbhuqazwe wegugurawundi. Umpoko uthi lokhu kwenziwa ngamazwe angentshonalanga. Asizweni inxoxo esiyenze lo mzila.
Bekufunakala umuntu ongekho kuZanu-PF. Abantu beZanu-PF bakamele ukuthi badinge. And yinto esasiyikhulumile sithi sinakufunakala i-commission, national dealing, reconciliation and integration, engasoze ibe lugatsha lukahulumende ezazimela yodwa njengalawa amanye ama-commission. Sesimangala kathesi ukuthiwa ikhokhelwa ngumphoko. Azakwenza kuyini? And ngigcizelela khona lokuthi bamfake laphana ukuthiwa ukhokhele i-national healing. Ngomsebenzi engiwazi mina omele ukuthi wenziwe, sithatha imizekeliso eyamanye amazwe asakaba lodubo olufana lelweZimbabwe. Kuvele kakufuni bantu ikakhulu abakwenzayo khona lokho, ngoba abantu into yakuqala mina ukuthi babe layo ukuthi bathembe ukuthi khonokho abakutshelwa ukuthi mhlawumbe khuluma nini. Yena kakavele kakakhulumi ngakho kakakwenzi ukuthi athi uyakhuluma labantu ababuze ukuthi kambe lithi kwenziweni. Abantu angazi basuke kathese sebantwini athi khona khuluma nini. Abantu sebecabanga ukuthi kanje ngaphambilini ukuvezile sobala ukuthi iZANU-PF kayisiyele ecala. So ayakudinga ebantwini kuyini. Esekwazi ukuthi lokuzana i-solution inga. Into angayilanda ebantwini afika ayikhulume ukuthi sifuna i-solution simele iZANU-PF kodwa yithi abenzi becala. Kuvele akula ngqondo ukuthi umgabe a-appoint umuntu njengomphoko kakhulu umuntu ongu-vice president kuthiwa nguminister we-national healing. I-healing azayenza kuyini. Khonoku okuyimpumela eGugulwound kuloku qhubeka namhlanje i-discrimination yabantu beMathebeleland ukumarginalize kwabantu beMathebeleland ukuweyiswa nje ukuthi umuntu eMathebeleland ngeke afise ukuthi akhokhele ilizwe leli ngoba uyabona umuntu iZANU enjani umphoko nje ngeke aphuphe athi uyakhokhela iZANU abe umongameli weZimbabwe.
Abanye bathi umphoko kumele axolise kumbe achiye lasi sikhundla sokuba ngumsekeli kamongameli. Kuyini ofuna kwenziwe?
Singaze sibe sisithi thina silento esifuna ukuthi umphoko kachiye. Siyakwazi ukuthi kafuza chiye ngoba kafaka ongayithi. Angithi wa-appointwa. E-appointiwe abe lokushukuluza singabantu beMathebelele. Yikho ukuchiya kwakhe kuza kushukuthini. Kuyatshintsha, kuzatshintsha nakuse kutshintsha lutho. Ngoba ukhethile ukuthi abe ngakhona ngale kuZANU ebantwini abalochuku. Wakhetha ukuthi aqhubele phambili ucuku lokuthi lanxa iGugulwound leyo yaphela ngalesi sikhathi. But impumela yeGugulwound silala namhlanje ingabalisa ngaphandle kwabantu kwamanxeba la ayenzakalayo izinto ezenzakala eMathebeleni namhlanje okufana nomhlaba wona lamaplazi esikhuluma ngawo kathesa ukuthi aludaba egudwini ukuthi amaplazi ayathathwa indaba yeshalom elokuveni ematopo ithathwa ngabantu abangasiwo eMathebeleni. Amaplazi amaningi esiwabonayo khona eMathebeleni aphethwe ngabantu angavele eMathebeleni. Ngako ukuthi umpho uyahlala ngileqinisa ukuthi uzawenza amaphutha amaningi. Amanye azasethusa azathengisa ukuthi kathi laba abameleyo khona kathi vele bameleleni kuza sinceda phambilini singabantu.
Umnumzana Moses Mzila Ndlovu wake waba ngumphathi ntambo ogatsha lwe-National Healing njalo ngowe-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube. Lanxa ukunakekelwa kwezigulane emakhaya kuphathisa izibhedlela, uZulu wakoBulawayo uthi kungumthwalo onzima emulini ezivele zisehluleka ukuziphilisa. Kubika uNothando Spanda.
Uhlelo lwe-Community and Home-Based Care olwakhuliswa ngesikhathi inani labantu elibulawa ngomkhuhlane wengculaza lisanda lulokhu luphathwa elizweni lanxa iningi labantu livele lithwele nzima ukunakekela imuli. Eminyakeni edluleyo, inani labantu eliwongwa ezindlini selanda liguqile abantu abalengculaza, imvukuzane, umkhuhlane wethukela, i-epilepsy kanye lowengqondo. Kulandela ukwesulwa komthetho we-Old Age Pensions Act, owuphathisa asebekhulile lumsebenzisi watshiyelwa izimuli lawo. Uhlelo lwakuleli olu-National Community and Home-Based Care Strategic Plan ka-2010 kusiya ku-2015 luthi ukugcina izigulane emakhaya kuyasiza abezempilakahle ukuthi bakhangele abanye abagulayo ngeminye imikhuhlane eyelapheka iphele. Izakhamizi zithi lanxa lolu hlelo luphathisa izibhedlela kanye labongi ngokubaphungulela umsebenzi, bona ezindlini yibo sebekubona okwabonwa yingidi ithwele ilahle. Unkosikazi Busi Madobo owe-Endumisweni Support and Care Program, inhlanganiso ekhangela asebekhulile, uthi uhlelo lolu olwe-home-based care luthwalisa nzima kakhulu asebekhulile okuyibo abagcina abantu ababo lapho begula emakhaya.
One of the ladies had about 6 children who have all died of HIV. Bephila nzima ngenxa yendaba yomkhuhlane okhona, umkhuhlane wengculaza, lokungasebenzi kwabantu, le mali yakithi engababekiyo.
Izolo bebethi uyadela owazalayo ngoba eleqiniso ukuthi ulaye ozamnakekela kusasa, abone ukuthi indingeko zakhe ziyagcwaliseka. Kodwa lamhla imikhuhlane etshiyeneyo isithanyele iningi lentsha yachiya abadala egcekeni bekhala nje ngokuthi hayi ukuguga kulamanyala. Lamhla imikhuhlane le ikakhulu owengculaza lemvukuzane usudiliza zona indiwo ezilamasi, uchiya izalukazi lamachegu eqala kutsha imizi ezama ukukhangela abagulayo. Ugogo Selina Moyo ogcine indodakazi yakhe lomkhuhlane wemvukuzane yesibeletho ongasenelisi ukuzenzela loba yini. Uthi lanxa nje esephelelwe ngumphako kumele asebenze ukuze ogulayo athole ukudla ngoba uhulumende kalanhlelo zokuncedisa labo abakhangela abantu abagulayo lapho bethe basiwa emakhaya abo.
Akwanisi phela ukusuka lapho siyafika lapha. Umuntu nje okuzihlalela khonapho. tesi sokukhangela mina ingubo ukudla sokukhangela mina thengisele ukuyana ngithenga ukudla.
Unkosazana Monica Chuma uthi nxa ukhangela inani labantu elihlaselwa yimikhuhlane le iningi layo engelaphekiyo, kuyazwisiseka ukuthi kungani izibhedlela zisithi abantu bayegulela ezimulini zabo. Uthi ezikhathini eziningi lapho umuntu sokuthiwa ayegulela endlini, osiyazi bayabe sebebonile ukuthi akukho okunye abangamsiza ngakho, njalo kudingeka ukuthi kuvulwe indawo yokufaka abanye abagulayo abalakho ukusizakala.
I-home based care i-right kumanesi asezibhedlela ngoba kwenza umsebenzi wabo ube lula ngoba abasakhangeli izigulane lezi ilanga lonke.
Lanxa izibhedlela zikahulumende ziyazithi asebekhulile labaswelayo ababhadali, ezikhathini eziningi le mithi edingakalayo iyabe ingekho, okuyabo sokusitsho ukuthi izimuli zingene esikhwameni. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Le Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kuhlelo lwabasakhulayo namhla ngixoxa lomgcini sihlalo wabatsha kuMDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube koBulawayo uWalter Sebele. Sixoxa ngomumo okhona elizweni, njalo ngiqale ngokumbuza ukuthi elakusasa lelizwe ulibona njani?
Elekusasa lethu leZimbabwe i-future yethu I think is very bleak. Ngoba nxa ngikhangela nje ngiqalisa nge-employment rate yethu eZimbabwe, unemployment rate yethu is at 92.5%, which means ukuthi vele we are doomed as a nation and drastic measures are needed for us to be able to walk into the future.
Yiwaphi amanyathelo okhuluma ngawo lapha?
Okokuqala, mina mbona ngani ukubambana kwethu njengamabandla awe-opposition sibe le one political party kungaba ngcono ukubana siwine back i-trust yabantu eZimbabwe. Singakhangela ukubambana esikwenzayo thina abe-MDC labe-MDC renewal. It is a step forward towards addressing ama-need abantu and going back to the Working People's Convention era-1999.
Udaba loku manyana okhuluma ngalo sesike sabona amabandla aphikisayo ikakhulu ele MDC ilixezuka lisiba ngamabandla achiyeneyo, ngalokho banenge abathi okwabo Ncube labo Biti lokusiza ukucela sokuvuthiwe, ungathini ngalokho?
Bavele bezakhuluma bezakutshonjalo ngoba izifiso zabo ukubana lapho esakha khona kubhidlike. Khona bona abezanu PF bezakontinua bencindezela abantu bethu. Kodwa mina ngiyakutshela njalo ngiyafunga ukubana indlu yethu kakhesi iyakhele edwaleni, njalo i-foundation yethu is-strong. We are meeting as two political parties in good faith with the hope of bringing our smiles back to the people of Zimbabwe.
Ukulwisana phezu kwezikhundla esikuzwayo ke?
Hayi, lokho yizinto nje ozazizwa abantu bezikhuluma. Kuyala labantu nxa bevele betshada kuba lamahemuhemu nje lapho kuba khona. Otherwise indaba yezikhundla asondaba ehluphayo ngoba indaba esizadila layo kuCongress kawani. So ukuthi mbani uyabe banga isikhundla kathesi esibangalobani, okunye nje abantu abaphonga ukusigcona nje thina njengabantu be-opposition to cause instability lokuthi abantu bengasitrust.
Ukhangelela umuntu onjani ukuthi alikhokhele ibandla elimanyeneyo leli?
Ngiyabe ngikhangele umuntu olabantu enhliziyweni, umuntu who's got sound policies of resuscitating our economy, umuntu ozathunywa, umuntu ozakhethwa ngabantu ukubana adelive ilizwe likaZimbabwe into the promised land.
Ukhona ongamqamba ngegama kathesi?
Hayi, owakathesi angisoze ngiqambe umuntu ngegama ngoba kuyabe sokungeyami i-opinion. Eyami i-opinion does not matter, but i-opinion emathayo i-opinion kaZulu jikelele oweZimbabwe. Mina nxa sengikwenza kathesi akusahlukananga lezanu PF abavele babuye bele preferred candidate yabo aba-impose ama-candidates. Thina esikufunayo ukuthi uZulu weZimbabwe noma angathi ufuna wena babankomo, siza kuthatha khona ngapho sikulethe eZimbabwe uzosikhokhela.
njengabasa khulayo sebele akhona yini amanyathelo eliwathathayo ukubona ukubana lapho okukhethwa khona ubukhokheli bebandla obutsha lani njengabasa khulayo eliba labantu abakuzikhundla esiphezulu.
Yebo, le kwaba into yokuqala esayenzayo thina njengama youth, ngoba we realize ukuthi ifuture yeZimbabwe isezandleni zethu. We are the greatest majority in Zimbabwe, in as such kuqhathekile ukubana lathi sibe leshare ekubusweni, not even ekubusweni but ekuthuthukiseni ilizwe leZimbabwe, because thina kathesi we are not looking at ukuthi sithi sikupower, we are looking at the broader picture of resuscitating ilizwe leZimbabwe. Sibuyele siye thatha odadewethu asebebaleke baye eGoli baye eAmerica baphenduke eZimbabwe. So ekukhetheni kwethu abantu silabo abantu bethu esihlala kuma committees ethu thina njengama youth deliberating upon such things.
Ubona lithola usekelo olungakanani kukhetho luka 2018?
Kwakathesi sengibhodile iBulawayo, sengike ngafika eGwanda, sengike ngafika eTsholotsho, sengike ngafika eLupane laseNkayi laseChinoyi laseMrambinda. Kukhanya abantu uhlelo lwethu lelo olokumanyana luyabaqumbaqumba njalo regaining interest on us as a political party. So ngibona ngani hayi yonke into inhle okwakathesi. Njalo ngo-2018 if we build upon lokhu esilakho kathesi we are going far.
Ungabatshela wapi amazwi abasakhulayo?
Ngingathi kwabasakhulayo, welcome home, let us unite and build a fair and just Zimbabwe. A Zimbabwe that will thrive in its economy. A Zimbabwe that will thrive in its free and vibrant political environment. A Zimbabwe that will have respect for the rule of law and respect for amalungelo omuntu. Sengathi singabambana njalo kathesi kulezinto eziningi ezisukuluzayo emoyeni. Kathesi silendaba yethu yematopo lapho abantu bezanupief abazama ukuthathela abantu bethu umhlabathi. Singabambana thina njengama-youth. Kathesi angisakhangeli ukuthi ama-youth awe-MDC kumba awe-renewal. Singabambana nje thina sonke njengama-youth esithi no, asikufuni lokhu. I'm sure we are going to deliver Zimbabwe to our final destination.
Umnumzana Walter Sebele ngumgcinisihlalo we-MDC kanxube koBulawayo. Bengikhuluma la ekuhlelo lwabasakhula. So kimoloke waka amadodana asewisile ehlabela ke kamnandi ngelanga lalamhlanje ilanga langesonto. Ayike kwanele okwalamhlanje sihlobo livalelisayo nguntungameli Nkomo lilale.
You have been been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.